sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Lami ngibonge uThando Nogawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-16 lwezi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umndeni lebandla le-CCC bathi lanxa isidumbu esitholakale ngesonto eHarare sesivezwe njengesikamfundisi Tafumane Masaya, bazalinda impumela yohlelo lwe-DNA ukuze bamngcwabe.
Ngibona sokuqakathekile ikakhulu kathesi sokufiwa sokunyamalalo abantu sebethathwa ngabantu abangazakaliyo ukuthi kube lokukhulumisana.
Umanyano wezinkolo zesiKristu weZimbabwe Christian Alliance uthi uhlangene ngolwesithathu ntambama ngenjongo yokudinga isisombululo kudaba lwengxabangxoza ekhona kwezombusazwe elizweni.
Unkulunkulu ngowabantu bonke, kaso wabantu abalisayo. Alaba abaziqenyayo kumele bakwazi ukuthi kuzaphela kulanto engapheliyo. Labo bazakuswa ngabanye abantu.
Ukudoniselana amandla kuqhubekela phambili kubandla le-MRP, amanye amalunga esithi akwenziwe umhlangano wokukhetha inkokheli i-Congress.
So okwakathesi ngithi hhayi siyabonga kakhulu, kodwa umqondisi angadeleli isizwe siyamthanda, kabuye ku-Congress eqedelani nabantu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umndeni lebandla le-CCC bathi lanxa isidumbu esitholakale ngesonto eHarare sesivezwe njengesikamfundisi Tafumane Masaya, bazalinda impumela yohlelo lwe-DNA ukuze bamngcwabe. Imuli ithi ithathe leli nyathelo kulandela imbiko yabebandla le-ZANU-PF eyokuthi ibandla le-CCC lilomkhuba ukuthatha izidumbu zabantu bazisebenzise ukuthi babulawa ngabe-ZANU-PF. Imuli ithi njalo ifuna kwazakale ukuthi uMasaya wafa njani ngehlelo lwe-postmortem. Isidumbu sakhe sibikwa silamanxeba okuganyulwa ngebhemba. Intatheli zindaba eStudio 7, umlondolozi Ndlovu ubesembuthanweni wemfakamuyi eHarare wasethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Bekuhlatshelwa abanye bekhala esililweni sikaMasaya, abantu bebuthene emzini wakhe eMavuku eHarare. Isikhulumeli semmuli umnumzana Edward Masaya utshele intatheli zindaba ukuba kukhona okunukasa ntungwana kundlela umfowabo abhubha ngayo, esithi ingcitshi ezizimeleyo kuzamele zikukhangelisise.
Postmortem ayishayitwinasi uthi kunezulu athi zithabe isiboni wakasiyanasiyana phakuthi wakwi-postmortem saka kudulise wayekuzinengisitwane kwamangwane
I-postmortem kayisoze yenziwe namhlanje, kukhona esifuna kukhanyelwe ngabazimeleyo, konke lokhu uzakwenziwa kusasa.
UMasaya uthi indlela umfowabo abhubha ngayo iveza ukuba ibandla le-ZANU-PF lingabe lilakho elakwenzayo, esithi bazazama ukudinga usizo kungcitshi ezizimeleyo ngalokho okwenzakalayo. Imizamo ye-Studio 7 yokuthapha umbono wamapholisa ibe liphutha, njengoba isikhulumeli sawo u-Assistant Commissioner Ponyati ethe okwamanje usabambekile emhlanganweni, esithi uzaphendula imibuzo engaqeda. Kodwa isikhulumeli se-ZANU-PF umnumzana Farai Marapira uthi njengebandla bayethemba umsebenzi wabodokotela bakahulumende.
As ZANU-PF, we are not very much concerned in the hullabaloo that especially the opposition party is trying to raise of an unfortunate incident. We are mainly concerned with the bereaving family. We are mainly concerned with ensuring that whoever perpetrated this crime shall face the strong arms of justice.
Njenge zanu PF asilandaba la lokhu okuthiweyo libandla eliphikisayo ngesikhathi semfa. Sifuna ukuba imuli ekhalayo ithelo iduduzeke. Sifuna ukuthi lo owayenza leli cala agwetshwe ngumthetho.
Ingcitshi kwezombusazwe esebenza lenhlanganiso yeZimbabwe Revolutionary Council umnumzana Chinisani Ntungakwa uthi ukusobala ukuba kumele kube lokukhulumisana phakathi kweZANU-PF leCCC ukuqeda ukufuthelana ukukhona elizweni ngemva kokubhubha kukaMasaya.
Ngibona sokuqakathekile ikakhulu kathesi sokufiwa sokunyamalalo abantu sebethathwa ngabantu abangazakaliyo ukuthi kube lokukhulumisana. Singamelelo SADC, singamelelo zibanibani, kodwa ukukhulumisana singamaZimbabweans, umna uPresident Mnangagwa lo President Chamisa, kube lokuxoxisana, mbona kungaba le ndlela enye.
Imuli kaMasaya ithi izamelela impumela yengcitshi zikahulumende ibe isisazisa ukuba amalungiselelo omngcwabo aza kuba khona nini njalo kuzahanjiswa njani. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Siyabonga mlondolozi. Kunjalo nje umanyana wezinkonzo owesiKristu oweZimbabwe Christian Alliance uthi uhlangene izolo ntambama ucubungula ingxabangxoza ekhona kwezombusazwe lapho ibandla leCCC elithi amalunga alo ayathunjwa ngabalo budlelwano lebandla leZANU-PF. Kodwa lona ibandla elibusayo leZANU-PF liyakuphika lokhu. Isikhulumeli seChristian Alliance umfundisi Ray Motsi utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi basazama ukuhlalisa phansi abalwisanayo ukuthi bakhumisane umlotha okubalisa labaxabanayo phakathi kwalo ibandla leCCC, kodwa kulabanye abakwenqabelayo lokhu.
Abantu abembusazwe ikakhulukazi abantu bona laba beTPC kuyanyeka vele iconfusion ingxabangxoza isiyaluyalo, ngoba nxa abantu besiya kukhetho bekhetha abantu babo bona ngokwabo. Abantu beTPC sebebiza futhi abantu ukuthi bangayi kuparlament kumbe bangayi kumakansela lapho basibavotele khona ukuthi bangene, bangasitshelanga thina esibavotileyo ukuthi bahambe. Bephinda sebesithi iZANU-PF yiyo ebangela iproblem. Asikuzwisisi vele thina labantu makaza vele abakuzwisisi. Siyakwazi ukuthi khona ye kulokuxabana lengxabano phakathi kwabantu beTPC labantu beZANU-PF. Ukuhlukuluzwa kwabo ayisonto yokuqala vele kunjalo. Iproblem nje ukuthi khona abantu bembusazwe bangani bafuna ukuthi sonkeni sibe ngumuntu wani. Abantu bathi yena uNkulunkulu wasidala sinjalo.
Ngezinye indlela lithi ibandla leCCC kufanele lizinuke amakhwapha.
Exactly. Bangabe bele problem, kodwa ake ngikutshele lo kathesi be sisithi thina abantu beTPC bathole inani labantu abangena kuparlament eliphezulu ukwedlula okukade kwenzakala. Sebenxusa abantu ukuthi bangangeni kuparlament. So kusiza bani khonokho? iZANU-PF yokwenzeka khonokho.
Lale kumakomiti lixoxisana ngalokho kungakayenziwa ukhetho, alisoze liqhubeke yini ngemhlangano le kumbe ukuzama ukuhlanganisa amabandla ezombusazwe?
Siyazama lakathesi ukuthi sibahlangane. Abanye bangkhona abafuni lakathesi ukuthi bakhulumisane. Abanye bangkhona bona laba abethiwa ukuthi ngivelegci abafuni ukuthi kukhulunyiswane. Abanye bayafuna. Angingeke ngakutshela ukuthi ngabobani, kodwa ngiyakutshela kade ngile ubuphakazi obugcweleyo ngabo abaphakathi kwalolu dubo esikhuluma ngalo lokubiza abantu abakhethiweyo. Bathi bona bafuna ukukhuluma, abanye abangani balamandla okuthi khona balungise. Abanye bangikhona abafuni ukukhuluma ngabo. Even ngekhaya nxa ulomkabo nxa likhulumisana liyakwanisa ukulungisa yonke into, kodwa nxa lingakhulumisani liyayilungisa njani into yangkhona? Ubuntu baya ngapi? Kumele sibone ubuntu ebantwini. ukuthi siphathane njengabantu abadalwa ngomfanekiso kaNkulunkulu. Sihloniphe impilo yomuntu. Ungahamba uyobulala umuntu ngenxa yephathe ephelayo, ephathe yaqaliswa yasungulwa ngomunye umuntu. Why? Ngenxa yaphathana njengeizinyamazana. Indaba zokhetho eZimbabwe kazilethe ukuthula, ziletha ingxabano, ziletha isiyalwane, ziletha ukuchitheka kwegazi. Asisakufuni vele ngoba akusizi.
Ikusasa uyibona injani? Kuzaba lesisombululo yini kube lokuthula eZimbabwe?
UNkulunkulu ngowabantu bonke, kaso wabantu abalisaba. Laba abaziqenyayo kumele bakwazi ukuthi kuzaphela kulanto engapheliyo. Labo bazakuswa ngabanye abantu. So kumbe ubunyama kabuso kwehlule ukukhanya. Ekupheleni uNkulunkulu uzayenza santando. Ubukhosi lesikhundla zibekwa nguNkulunkulu. Uzasusa abantu nxa efuna ngokufuna kwakhe ngokhetho, ngoba uyazenzela phela akufuna. Thina siya singabe sihlulekile kodwa uNkulunkulu usehlaleni sakhe sobukhosi. Kuzaphela lokho.
Lo ke ngumfundisi Ray Motsi, isikhulumeli somanyano weChristian Alliance, obixoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekwaBulawayo. Ukudonselana amandla uqhubekela phambili kubandla le-MRP, amanye amalunga esithi akwenziwe umhlangano wokukhetha inkokheli iCongress. Elinye ixuku lamalunga lelibandla elikhokhelwa ngabomnumzana Mbonisi Gumbo, Mudenda Chilumbo, Thembisani Mfulongashi Mpofu bathi umkhokheli wabomnumzana Mqondisi Moyo sebamxotsha. Kodwa yena umoyo lenye inkokheli bathi yibo abaxotsha abathathu laba kunye labanye. Sixoxe lo mnumzana Chilumbo.
Into engifuna ukuthi ngiyikhulume namuhla is what we call to set records straight. Mina angila problem lokuxotshwa, but into yokuqala ukuthi ama-journalist bona laba be-Studio 7 nabanye bayakwazi ukuthi okwayenzakala mhla ka-25 September sideclare ukuthi i-NEC ekhokhelwa uMqondisi Moyo ayisasebenzi. That's how umthetho we-law of precedence osebenza ngawo. So we dismissed with the contempt of the same ukusebenza kukababa uMqondisi Moyo, ubhuti wami. Budwami buti engimthandayo kakhulu. Kodwa into ekhona ngeyokuthi i-reacted esithi ye uzaqotsha uMdenda lo Mfulongayo. Ongu abantu abachuzwe ngabantu ukuthi bekhokhele indlela eyiyo esemthethweni e-constitution ukuthi siye ku-Congress. So hayi, siyamamukela ngencwadi sakhe, but into elingayenza to benefit abantu bemathebele ndikuthi nimbuze ukuthi lokho abhala khona kuyani ukuthi uMdenda lo Mfulongayo labanye bami obaxotsha yikuyini akuvunayo? Akula nto ayivunayo. He's struggling, he's doing everything at his own disposal. Nepotism, acrimony, bureaucracy ukuthi ezame ukuthi ezimisemise, but abantu bayala bathi bafuna iCongress, bafuna into ezile-transparency. UMqondisi uhambe for more than 9 years, waxotsha uvice president ngo-2018-19. Kala vice president, kala treasurer, is the treasurer, is the vice president and president. So abantu bathi no, we can't groom our dictators within our formation. So yikhesi kumeleyo thina siyamcela ngothando ukuthi ahloniphe abantu bamathebelele, angasebenzisi ibizo lokuthi mthwakaze Republic Party, ebiza ibizo lesilo, ibizo labadala, ibizo lenkosi yethu uMzilikazi eyangenelwa ngubaba uLobhengula, inkosi yanchabalalayo yanyamalala through izimpi elizaziyo elibizwa ukuthi mthwakazi, sizolidefenda ngezonke indlela.
Manje lithi kwenziweni? Lizahlalisana phansi yini likhumisane umlotha, kumbe vele sokuzaba lamaqembu amabili ebandla lemthwakazi Republic Party?
Into ekhona ngeyokuthi ubaba uMqondisi asosita semathebeleleni ngumunye wethu, kodwa into esiyalayo ibungilimbanda nxa ungumunye wethu asifuni, sifuna ukuthi abantu bekhululeke ngokuphangisa. i-direction esizayithatha izaphuma ku-Congress. Congress ikhona next year after abantu abana ababotshwa abasejele sebephumile. Then we are going to have a collective decision. Asoze siyenze i-decision isinqumo abanye besesejele. Sifuna ukuthi bephume first, bangaphuma then we go sisiyayenza ama-decisions wonke esilawo. So okwakhathesi ngithi hhayi siyabonga kakhulu kodwa umqondisi angadeleli isizwe, isizwe siyamthanda kabuye ku-Congress eqedelane nabantu. Angayezwa lokhu okucatshacatshe-catshamanga lokhu awusoze kumsize ngoba abantu bazampoint and abantu iqiniso bayalazi. He must respect the little legacy that he is now left with. Otherwise, if he is prepared to deplete it and completely destroy it, abantu bazadestroy ngoba kusela into enganisele kuye. Fela ehloniphe isizwe obungilimbana abasoze bomsele. Kabuye ku-Congress eyo-elekthwa ngabantu. Nga enga-elekthwa ngabantu eyamukele yi-demokrasi yankhona. Ubusela buyatholakala kodwa buya ebantwini. Abantwini abantu basakufuna idingi yakufuna, inkhaya yakufuna, i-plum tree yakufuna, cholochi yakufuna, big bridge yakufuna kodwa obungilimbani minus. Kuyobuchiya ngale eyobuchiya ezanwini.
Lo-ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo, omunye okuthiwa waxotshwa kubandla le-MRP. Sithinte umoyo ukuze sizwe ukuthi yena uthini ngalolu daba. Wathi kasoze akhulume ngalo ngoba bona sebebhekane lenhlelo zebandla, hathi okokudonselana amandla athi sebaphutsha kukho. Uma manje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi izisebenzi zikahulumende seziqalile ukuthola iholo lebonus kuyona le iviki. Abaqale ukuthola ibonus ezabuya ngeziqephu ezimbili ngolwesibili ngamasotsha lamapholisa. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com liludaba lokuthi kule nyathi ezilithumi lasithupha ezitholakale zifile ematetsi phakathi kwedolobho leVictoria Falls leWange. Akwazakali ukuthi nyathi lezi zibulewe yini. Okwakathesi sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sawubonani balaleli, onke labasakazi siyabingelela. Niyamangala phela abantu abasebeceda abantu. Kade kudala kwakuthe bayishone kule ngozi, waye bengabulala abantu bona babasebenzi bonantu baceda abantwana bantu. Hhayi kunzima ukuphela ngabantwana, kunzima. Hhayi abantu abalaphi abantu bafe bona baceda abantu. Abalashwe sibizi ngathi sebayisaphi ingozi abantu besishonele. Lisebenzi abantu laba babulala abantwana bafe. Yikho nje kungihluphayo kuthi mina ake lisebenzele abantu laba babulala abantwana bafe.
Saribonani, sakazomuhle we-Studio 7. Lami ngithanda ukubonga nxa kungaba izozwakala ivoice yami kumsakazo we-Studio 7. Mina okwami ukukhuluma inkinga le iyenzwa siyibona iyenzwa yiZANU-PF. Co-United Nations, sizani, inkinga yeZimbabwe le amavoti anyeka kipi ZANU-PF. Sicela nje ezinye inkokhelo nje ezingakhona ukulamula lokuchuma umlilo oseZimbabwe lwana oyenziwa ngomnangagwa. Umnangagwa lo angasanga indoswe le-SADC ama-election yikho sebulala abantu manje. Lizwe seliqedile nje. Lo chiwe ngayo yena lo omfakayo wamngenisa uchiwe ngakhe. Nangu la esemhluphekisa nje. Abantu beZimbabwe bayahlupheka yena. Uchiwe nguye bekukhuluma ekhiphe emgade. Uchiwe ngayo wethini manje. Nangu umuntu wakhe lo omfakayo emsebenzini wakhe.
Vuka Studio 7, vuka. Hayi indaba leyo yokuthi abantu banokwamakhwapha. abesoba labantu bakitha kube kuliqiniso ngoba thina siyabona ngamehlo since 2007 abantu baqala ukungena ngobuningi kwelemsanse ayi kwavela kwanuka ikhwaphashuwa kwanuka ikhwapho ngakungaqondakaliyo kakhulu ebantwini baseMpumalanga yibona abantu kakhulu ngathi sithi banukisa ebanuka amakhwapha uthola umntwana omncane ona 14 years ubhabhula umntwana kunuka ikhwapho uthola umfana omncane naye una 23 years ukunuka ikhwapho uthole bahamba baye 3-4 bagibela itrain kunuka amakhwapha konke lokhu mina abanye babaxosha phambi kwami emehlweni nami bayimisa itrain baxoshwa bakhishwa liyangi-understand phakathi kwe-train train yamiswa baxoshwa bakhishwa bathi bahamba bona plan bahamba kanjani so kunuka ikhwapha ikhotshi lokulelana vele ungasaphefumuleke next abantu bavula amawindo na so kuliqiniso bantu bakithi ukuthi abantu bangapha bahleka balizwa ikhwapha hayi ukuthi bahleka thina bakamthwakazi thina bakakithi abakamthwakazi straight so kuyikho kuyinkinga kodwa abantu abanuka amakhwapha ngabaseMpumalanga abantu bakithi igoli lihlaselwe ngabantu baseMpumalanga ngekhwapha
Studio 7 mina yazibuza Studio 7 lekathi umthetho usebenzela kanjani amapolisa ngawani amazotha ngawani ugadeliswa ngokada thina sinezi abantu asibaphuwa esihluphekayo hayi man umthetho wasesibaya hayi umthetho wasekhaya hayi siyacela please government ikeyenze ukuyitshintshe man government ayikitshintshe ayikitshintshe abantu benzeni babulawa bathunjwa ujobu sikhali usejele hayi khulumeni man sukuma hayi kubulawa bafoti kanje Mathintita lo
ngibingelele basakaza abahle ku Studio 7 ngibingelele nabalaleli umfana emfuleni lo ngiphuma eluhumbe egwamba elipane kwesika mabhi bengicela ukubuza ukuthi kambe uma ngabe abantu laba bebulawa yi-CDC why izano ingabophi lezi zigangi ze-CDC ezingabe ezibulala abantu bazo then bese ziyangcolisa igama lezano PF usuka kutheni uma bebayekeka aniboni na ukuthi izano PF icatsha ngomunye lapha sicela babopheke lezo zigangi ze-CDC ezibulala abantu bazo then bese ziyaninda izano PF ngobe inyama ingayilanga sicela usizo khona la basenzele ifavor nje abantu bezana uPF bazigeza
Studio 7 salubonane balaleli kanye labasakazi siyayangeka simashwabi ngombusho kamnangagwa ngombusho lokho esabulala abantu since 1980 sekubo 82 83 4 igugrand yaqeda abantu ngezana kwaya njalo baya ngabo 2000 babulala abantu njalo ngokutshontsha abantu kanje lamanje stili basayenza umkhuba wabo wokubulala abantu kathi thina eZimbabwe sesizithole nini ukukhululeka siyothola nini ukukhululeka abantu be-CCC bebulawa kanje akumelanga bona bekhankasi kumele ukukhankasa abantu bezana kuphela umbuso kamnangagwa awusiqedile singabantu baseZimbabwe ngibe lokudana njalo ukuthi kanti abangani bakhe kabamkhuzingani oRamaphosa abamkhuzingani hayi into yenziwe yakwela kithi ayikho right babantu abantu baphela abantu bamelayo bevusa ikhanda akumelanga abantu beshola umelayo bekhankasi amalungelo ethu aphi manje makunje umbuso wezano lo hayi awukho kahle usiqedile bakithi sicela nje amanye amazwe layike engenelele abantu abanje abo Zambia khonale labeke bemsekele uChamisa bebemnikezweni izikhali zokuthi la akwazi ukuzilwela abantu bakhe labo bethi bekhankasa labo bephethe okokuziviki ngoba abantu baphela bakithi
Studio 7 ninjani nivukile njani nathi siyavuka hayi siyezwa ukuthi izani zama ukucasha ngomunye siyakwazi ukuthi vele izani inabo ubugebe ngobuningi izani vele iyacatshisa abantu iyabuya ithumba abantu wenyithole sebebuliwe bebulawa yizani njengoba nje umfundisi efile nje izandla ngezezani asikuphumputhi lokhu siyakwazi ngoba sigalele khona ezimbabwe sakhulu lakhona izakhamizi zakhona sicela ukuthi uma ngabe ntukhona amanye amazwe umakhelwane abazamkuyo abangasincedisa ukuthi silindoda sikhiphe esihlaleni sihlale phansi or kube lokuzinto kube nebhoda yamandebele ebehodwa amasono nayo bebodwa ngale mhlambe singathola ukuphepha singathola ukukhula khule nokuphefumula azi kubuhlungu ukuthi usendaweni yakini uhlukunyizwe khona manje badliwe bapost ukuthi betulawini nabathi hayi umfana ngibezethi kunike isikhathi uma udliwudliwe kuyakufuza ukuthi bekumyamukele lokho bona bafuna ukuthi bekuyamukele ngalokho sithi hhayi umakhelwane nge-amerika la kayizame iplani ukuthi kathi singenza njani ngapho isiqhathe ukuthi isi lathi siphele ukuphila siphefumule kahle nathi sithi masihlezi sikhululekile sikwazi ukuthi sikhululekile uhlale ezweni lakini ungakhululekanga hhayi kunzima kabi unzima kwabethu kunzima kwabethu asukumenini sile nawe usathane ngalolo mpondo ishaje nezimpondo ziyeziye sithithethe ubone ukuthi impilo injani
Studio 7 kubasakazi abahle kunye nabalaleli livuka njani ngezindawo lapho elikhona hhayi siyazizwa izindaba mpela manje sokuyacacwa I think lo ngabona obefaka ama-blinkers manje seyabona ukuthi usengezochaba nguyini njalo usebenzela kuphi nendawo sabezwa abantu bethu usengezochaba ngokulandela ipolitiki eyiyo eyamampela usengezochaba ngento ayenzayo iyona into ezokhulula amandebele kodwa namhlanje bona laba ababesitsho njalo kangisabezwa kodwa mbona ngathi iqiniso sebelibonile and namehlo abo sevulekile because usengezochaba ngokukhala ngokuthi khona kunabantu basemashonini ababayibona abakhethwa ukuthi bazophatha kobulawa bekhethwa inkokheli namhlanje ufunani esishonini yena ubarikholelana abantu besishonene yini into ayilandi yarara wathi khona khona uma uFelix Mafa wagalela sibantu ufunani kobulawa engowase Mandarin yena engumuntu ngaye engumuntu wakobulawa yena okwelungisa kobulawa ufunani Mandarin yini into aseyilanda le esiya rikhona abantu uthi ukuthi phakathi kwabantu abayi 88 bonke labantu labo bebevele befakwe inkokheli bengafunwa ngabantu namhlanje siyajika ukuthi khona khona kunabantu abanye abakhithwe ngephutha kumele kulungisiswe kubuyiselwe mfahle kahle sengizizwa khona ngazazi into yenza I think ke sokuba abantu basizimba khona abantu abasizimba ukuthi baya kubona ke namhlanje ukuthi usengezochaba nguyini basebeyayibona kuba izana namhlanje ukuthi zamphefu libuye liyakubona ukuthi zamphefu bekani zamphefu futhi busa ngiculo ngabanani gongoda abantu ithumba abantu ibopha abantu kodwa abantu imali zama ukuthi bayincitshe amandla bayithathela amanye amacity kube khona abantu abajika barecall abantu bazibiza ngokuthi bona bengaphansi kwegama le-CCC abantu bakithi akelivule kamehlo musana ukulandela insiba zenkukhu ezithathwa ngomoya ukuthi umoya noma ungabuye uyene liyalandela ubuye uyene I understand ukuthi abantu sebehluphe kakhulu abantu sebelandela noma yini kodwa kunyakele ivule amehlo
Siyabonga abalaleli bethu kwezemelika umongameli Joe Biden izolo ube lomhlangano lomkhokheli weChina umnomzana Xi Jinping esigodlweni seWhite House ababili laba baxoxisane ngokuvuselela ubudlelwano obungasahambi kuhle Kolunye udaba intatheli izindaba eStudio 7 uTabo Kancube usethulela okubekwenzakala kwele Israel leHamas
Ibutho le-Israel lingene esibhedlela seShifa eGaza namuhla ekuseni lidinga amabutho eHamas eyafakwa yimelika kuluhlu lwama-terrorist. Ibutho leHamas lazise iziphathamandla zohlangothi lwezempilakahle ukuthi liza kuba lingena kulesi sibhedlela kusele imizuzwana ukuthi lingene. Ibutho le-Israel Defense Forces kumbiko walo lithe kulandela imbiko yabacuphi Ibutho leli liqhuba uhlelo lokulisana leHamas kwezinye indawo zesibhedlela seShifa. Ibutho leli lithe lilamanye amalunga angamadokotela kanye lakhuluma ulimi lwe-Arabic afundela ukuqhuba inhlelo ezinje ngenhloso yokubona ukuthi abalimazi abantukazana. Ibutho leli lengezelele lisithi selingenise ama-incubator abantwana ukudla kanye lemithi esibhedlela lesi. Umqondisi wohlangothi lwezempilakahle eGaza utshele intatheli izindaba ze-Al Jazeera ukuthi ibutho le-Israel lihlasele ingxenye engempumalanga yalesi sibhedlela. Kusikhatshana sedlule iMelika evumelanele Israel isithi iHamas ilwa icatsha ngezibhedlela. I-Israel ithi isigodlo seHamas siphansi kwesibhedlela seShifa. IHamas kanye labesibhedlela lesi bayakwala lokhu. Ukuhlaziya lolu daba iStudio 7 ixoxa loye intatheli izindaba edumile eZimbabwe njalo engusengusomabhizimusi eBhilitane umnumzana Beki Themba Mhlanga.
Ukuthi kule mthetho esiyephuliwe kumahlanga athonke amabili kukhona sibili. Siyakwazi ukuthi nxa kulempi abantu kuyafa abantu abangayisiwa kanjani abalwayo abangasiwa amabutho. into ekhona ukuthi nxa usuza ubulala abantu ukwazi ukuthi ngabantu vela kanjani abangathwalanga mbhobho ngabantu abangathwalanga zikhali aso bantu elila lavo yikho lapho kuba le ndaba khona
pho abantu bavikelwa njani ke lapho
kume kule mthetho khona lapha ikumele ihlonitshwe ngamazwi wonke omhlaba umthetho ngangisho kusiyilwa kuba le mthetho ezibini ukuthi kumele sibone ukuthi imthetho le iyanandi
lo ube ngumnumzana Bekithemba Mhlanga oyintethele izindaba edumileyo eZimbabwe njalo esengusomabhizimusi eBilitane. Siphinde njalo saxoxa lengcwethi yezombusazwe njalo engumbalisi ekolitshini leNational University of Science and Technology umnumzana Stevenson Dlamini.
Impilo yathi impi esiyifileze isihluku sabantu yebo yebo. Ingqo zombili zibe zizathu zazo zokuthi kungani kuliwa xawulalela abe-Israyeli labo bathi bacula ukuthi iHamas yabasukela behamas labo bathi hashi i-Israyeli yesithathela indawo yethu imhlabathi yethu yesenti yesithathela indawo yethu isijerusalema yesesiphazamisa indawo yethu yokukhonzela imoski yabo akho-ke kodwa esikunanzelela kakhulu kubana ukuchitheka kwempilo sokusenzakala sokukubi kakhulu akusahambisani lemithetho elawula izinto emhlabeni jikelele ngoba kule mithetho elawula izinto emhlabeni jikelele engavumeli ukuchitheka kwempilo ikakhulu yabantu abangaphathekanga empini abanjengabantwana umama esesikubona sokusenzakala empini le yinto esiletha ukukhathazeka kakhulu
lo ube ngumnumzana Stevenson Dlamini ingcwethi yezombusazwe njalo engumbalisi ekolitshini leNational University of Science and Technology.
Siyabonga Thaboka Ncube esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama ngu Chris Gandhi, asidibaneni njalo kusasa.